Ekhuluma nezinduna lezi estate house koBulawayo uMangameli Mnangagwa uthe uhlelo lokulungisisa udaba leGugurahundi lolu ngokukhumisana umlotha selufike esibangeni esiphezulu njalo imihlangano izaqala maduze.
The task and benefit now ends with those we have to implement because the budget is now available.
Uhlelo lesaluqala lenkokheli zethu zomdabo izinduna selufike kusibanga esiphezulu. Kulesi sigaba esesikuso sesikhangelisisa indleko zakhona ukuze siluphuthise kuhle.
Unduna Khulumani Mathema weMatobo uthi uMadala icala laye kumele angene imihlangano yokukhumisana umlotha le.
Bani kuya ngithinta nje. Ikhona lokho ukuthi kangizwanga laphana uphakathi kwenkulumo yonke esiyenzileyo evezwe ukuthi uperpetrator yena uzakhuluma nini njalo ngasiphi isikhathi ngoba bekungani kukhangelwe kakhulu ababa affected kathi nxa sikhuluma ngebalanced engagement it should be a two-way system of communication.
Unduna nyanga zonke wekezi uthi sebelungele ukuya kuZulu njalo kumele baye lasemazweni okulabantu ababalekela izwe ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Ukulunga sesilungile ukuthi singene ezigabeni sikhulumisane labantu esibaphetheyo ezigabeni. Kunaba seGoli abalaba seBotswana loba labangapi loba kuliphi lizwe. Ozizwa kumlungele ukuthi afike la yazi asinika ama-submissions akhe. Siyakuvumela njalo siyaku-encourage ukuthi ababuye sikhulume.
Inkokheli zamabandla ezokholo ehlukeneyo lazo zingene umhlangano walamuhla lapho u-Archbishop Alex Thomas webandla le-Roman Catholic agcizelele khona ukuba labo bayaphatheka uhlelo lokukhumisana umlotha lolu.
Lamhla State House lapha koBulawayo lapha sahlangana lezinduna zonke lapha eMatabeleland South and North mayelana leGugurahundi issue. Hayi, sahlangana labo savumelana ukuthi zonke saphathisana ukuthi umsebenzi lo uphumelele.
Lechief Dumisani Ndondo uthi isikhathi sesiside lolu daba lungakalungisiswa.
Njengoba sengiwupresident nginikela amachief ngizivile mayikhona futhi ukuthi le funding yakhona sikhona. So silinda ilaunch kathesi. After bathi it's taking too long. But you are more clamored with logistical issues that other communities approaching the Minister of Finance to send a Lamama Ministry.
Unduna Sinamathenga webhinga yena uthi ukhangelele ukuba abazaqhuba uhlelo lolu abasuka esigabeni sakhe bangene izifundo ezipheleleyo zokuqhuba lomsebenzi.
Baphambanisa bayayithanda sikuthi senze umsebenzi wangkhona ngoba lakathesi silamalapotwa esabuya lawo kodwa kabakazutoli ilast le yadlula e-turning njengoba kwakula ma-by-elections. So khonapho sithe thina engxenye ngazoba lenye i-turning yabo ukuthi bagcwalise i-turning leyana.
Uhlelo lweGugurahundi Genocide Outreach lwasungulwa ngomnyaka ka-2019 koBulawayo lwaseluphuziswa yikuqhamuka kwabhubhane lwe-COVID-19. Abanye abalwela amalungelo oluntu bathi abalusekeli uhlelo lukahulumende lenkokheli zomdabu lolu ngoba luthiya phandle ezinye izigaba zelizwe ezibalisa inkabazwe leBulawayo kanye labantu abayiziphepheli emazweni angomakhelwane labanye abathintwa yiGugurahundi. Lolu hlelo lusolwa njalo ukuthi luthiya phandle inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lokuvimba intatheli zindaba ukuthi zingangeni emihlanganweni eyenziwa loZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo eState House, ngingu-Anastasia Ndlovu.